ndabizi kuko ndezenza nkajya ngicipinge ndasanga wini imicinanimani ibucungu kakhulu ezikhukhula lezi singathi sezigqikize zadiliza indawo eziningi indawo e-afekthwe kakhulu singathi yichinanimani endaweni ezibentaba eziningi ngoba indawo zakhona kugcine sokunama-mudslides abantu bagcina vele sebethathwa ngamanzi abanye bawelwa ngama-landslides wona lawa into eyenzakalayo ukuthi abanye bazi ukuthi bangaphi sebetholakele kodwa abanye abakatholakali okwakathesi
kulabantu abaningi kanganani ababhubhe khonapho
ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi bangani abantu sizabakwazi ingxenye ezulu leli lingake linye kukhanya ukuthi kuhamba njani indawo eChipinge layo ikhathazeke ngakho indaba eyezikhukhula leyo endaweni ezinjengasemafumisi eChibuwe eMount Linda labo Chipinge town. So inkinga yokuthi endaweni eziningi akusela amagesi and kutho ukuthi amafoni asawabambeki, so i-communication yakhona isihlupha kakhulu. Endaweni ezinye zabo-Chipinge into ezidilike kakhulu izinto izambuzi lezindlu eziningi indawo esingathi eziye izindlu ezidilike kakhulu indawo ezinjengabo-Mount Selinda okulezintaba eziningi kakhulu. So into eyenzakalayo ukuthi indawo njengabo-Chibuwe indawo ezingathi ziphansi, so bebecela abantu ukuthi at least bengabalekela befike ezintabeni kungaba ngcono, kodwa ezintabeni yikho phela okade kusuka khona ama-landslide. So bekusuka nzima ukuthi abantu bengathi bayabaleka.
Kulabantu obaziyo na ababhubhileyo?
Hayi, indaba leyo yesikhukhula samanzi ikuyindaba enzima kakhulu ezwisa ubuhlungu ngoba kulezi hlobo nabangane abasabethumi lesibaziyo abanye abasela mizi abanye vele asibukwazi lokuthi bangaphi, kodwa kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto oyi-CCZ Roman Catholic Methodist abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi bebe zokuhlala. Abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile abalezindlu lezane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi bebe belokhu behlala labo until i-situation le isingathi singcono. Ihhofisi ka-DA ye-Chipinge iyesetshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezame ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani. Thina njenge-tour guide singathi sizama ukuthi sinike abantu i-information ngento eliqiniso eyenzakala ngaphansi eyenzakala endaweni yethu leni ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique beqondisa ukuthi kusechipinge kusechimanimani, kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholobho eligelekileyo sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko libholobho lasekechimanimani kumbe lasechipinge, nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lo ngumgwaqo wangakithi. Enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sigelekelelayo, so ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki, so kusitho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki. Vele indaba le yindaba singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili. Angazi ukuthi nxa mina lami ngikukhangele ukuthi siyaqalisela ngaphi, ukuthi vele umuntu nxa ukubona uphakathi kwabo ubona amanzi amaningi kangaka, izikhukhula mina ngazigcina ngomnyaka owe-Tholoshe disaster. So ukuthi ngibone futhi okunje okungathi times four from indaba yakhona ngale kubuhlungu.